Inhlanganiso ebona ngokwenzakala emhlabeni wonke e-United Nations ithi luqakathekile kakhulu usuku lwe-International Migrant Day ngoba lunika abantu bonke ithuba lokuthakazelela imisebenzi eyenziwa ngabasuka emazweni abo besiyasebenza kwamanye amazwe. Ithi abantu abaningi basuka emazweni abo ngenxa yezimpi zomvukela, uguquka komkhathi, ugugudeka kwemnotho yamanye amazwe lokunye. Ithi baningi abasuka emazweni abo ababhekane lenhlupho ezitheneyo emazweni phose wonke kuzwekazi le-Africa lezinye indawo. Lokhu kugcizelelwe inhlanganiso ye-International Organization for Migration kumbe IOM ethi kulabanye abahamba kwamanye amazwe abafika bekhahlanyezwe umalisayo izizalwane zalawo mazwe. Unkosazana Yvonne Denge, isikhulumi senhlanganiso le, utshele iStudio 7 ukuthi kuningi abantu abaphuma emazweni abo abahlangana lakho.
It's also important to acknowledge that there are still major challenges.
Kuqakathekile ukuthi sinanzelele ukuba kuningi okulokhu kubhekane lama-migrants emhlubulweni wangezansi kuzwekazi le-Africa kanye le-Africa jikelele. Babanjwa ngamandla ukuthi bathiye amazwe abo, abanye basuswa ekutshintsha komkhathi besiyadinga amathuba okuziphilisa.
Ngesikhathi abanye okugoqela abeZimbabwe besebenzisa indlela ezingozi ezifana lokuchapha imfula egcweleyo kumbe elenyamazana zeyindle ezifana lengwenya, uDeke uthi bazama ukukhuthaza abantu abahambe ngendlela eziqondileyo ezingeke zafaka impilo zabo engozini.
IOM, the International Organization for Migration.
Njengenhlanganiso ye-IOM kanye lenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-UN, sifuna ukubona abantu behamba ngendlela eziqondileyo beyamukeleke kuhle emazweni abakiwo.
Uphenyo olusanda kwenziwa inhlanganiso ye-Afrobarometer luveza ukuthi iningi labantu bezwekazi le-Africa lifuna ukuphuma kuzwekazi leli lubhekise kakhulu e-Europe kanye le-Melika. Iningi libalisa ukuyadinga amathuba emsebenzi kanye lokuphunyuka ubunzima bomnotho emazweni abo njengezizathu zokufisa ukuyaphetsheya. Okunhlanganiso yabeZimbabwe kwele-South Africa, eZimbabwe Community in South Africa, Mnumzana Nqabutho Mabhena uthi kumhlubulwa ngezansi kwezwekazi le-Africa iningi libalekela ubunzima bomnotho emazweni abo.
Into ebahlupha kakhulu zincwadi esemthethweni ezokuthi basebenze emazweni abafikele khona.
Umnumzana Ntokozo Thebe osebenza kwele Botswana njengomtshayeli weloli uthi abantu bokuza bazithola besebenza gadalala ungela ukuphumula.
Indlela esisetshenziswa ngayo emakhampani la abasoke bayinene ngoba sisebenza nzima. Thina sigcina senza konke ukuthi preferable ukuthi uzathola okokudla, uthole okokuthumela ekhaya.
Noma nje abantu abaphuma kwamanye amazwe bebhekane lobunzima obuthile emazweni abafikela kiwo, inkokheli yomanyano wamazwe angezansi kwezikazi le-Africa, e-Southern African Development Community, ukhuthaza ukuba kuvulwe imingcele ukwenzela ukuthi abantu behambe kungela mgoqo. Ekhuluma lenkokheli yayo eyamukwena le viki, umongameli Dumaboko wakwele Botswana ugcizelele ukuthi iluze lakhe livulekile kulabo abafuna ukuhlala noma ukusebenza.
That Botswana will be both a
hazel etindawo lapho abantu abangahlala khona kumbe balisebenzise njengentuba yokungena kwamanye amazwe. Lokho kuqakathekile.
Ilanga le-International Migrants Day liqhutshwa ngaphansi kwendikimba ethi Building a Healthier Future for All. Kukanti njalo kugcizelelwe ukuthi abaphuma bengena emazweni kumele basebenzise indlela ezingasoke zifake impilo zabo engozini. Ngenombolo ezakhitshwa inhlanganiso kahulumende yeZimbabwe eZimstats kutshengisa ukuthi kulabantu abangadlula izigidi abaphuma eZimbabwe kusukela ngomnyaka ka-2012 kusiya ku-2022. Noma nje ucatshangelwa ukuthi inani leli liphansi kakhulu. Uphenyo olwenziwa kwele-South Africa ngomnyaka ka-2022 lwaveza ukuba kulabadabuka eZimbabwe abedlula isigidi, kulabedlula inkulungwane ezingamakhulu amane, i-476,000 abadabuka eMozambique, labanye abaningi abavela kwamanye amazwe abahlala kulelo lizwe. Iningi eliphuma eZimbabwe liqotshwa isimo esibi somnotho esibangela ukuba kungabe lamathuba eneleyo omsebenzi. Uhulumende yena isithi konke lokhu kudalwa yiziyiso zenotho ezethweswa inkokheli yebandla leZANU-PF ngamanye amazwe angentshonalanga. Ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngeSavron kwele Botswana.